Pele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zilishumi lanhlanu kunhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izigulo. Amanzi agcwala emgodini, abantu bavale phakathi, into itshengisa abantwana labo baningi nabadisiswa okuthiwa yi-35. I-information esinayo yokukhanya bayedlule khonapho ngani bayafika kuma-100.
Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eGaloma ibe yingozi ephatha ilizwe, i-national disaster.
Isicelo sika-Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi bebesuka endlini icala labo lisathethe emthethendaba siyangena enkundleni mhlaka-22, kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sibevumele ukuthi asobantu abale ngozi ukuthi bengabaleka.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo somsolwa uCharles Thomas, yena odinga ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kuwoza Friday lamhlanje silomcoli uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe elezihlangene Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa ezicatshangelwa ukuthi zigalule zafela emgodini wegolide ibe yingozi ephatha isizwe sonke, i-national disaster ngesiNgisi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduzane lomgodi weSilver Moon ikhiphe amanzi, kodwa kuze kube namuhla bekulokho kungakatholakali osindileyo kumbe isidumbu ngoba kusazanywa ukukhitshwa amanzi kulumgodi. Isinqumo se-National Disaster sitsho ukuthi imoli zababhubhileyo zizaphathiswa ngurhulumente ngemali engangenkulungwane eyodwa ngemoli inye. Umphathintambo karhulumente obona ngenhlalakahle kaZulu uMnumzana July Moyo uthi kufunakala imali engangenkulungwane ezingamakhulu angamashumi amabili i-$200,000 ukukhupha amanzi lokuphathisa izimoli zabacatshangelwa ukuthi bafile. Umoyo uthi kulomunye njalo umgodi oduzane lowe-Silver Moon othiwa yi-Cricket Mine lakho okulabasakhulayo abane abacatshangelwa ukuthi bengaba begalulile. Uthi kuzathatha isikhathi ukudinga izidumbu kulumgodi ngoba utshona kakhulu. Umoyo uthi abangaphathisa ngemali bamukelekile. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe uMnumzana Ndodana Sithole obelungiselela ukungena emgodini weSilver Moon Mine namuhla.
Yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izigulo. Amanzi agcwala emgodini, abantu bavale phakathi, into itshengisa abantwana labo baningi nabadisiswa okuthiwa yi-35. I-information esinayo yokukhanya bayedlule khonapho ngani bayafika kuma-100.
ebantwini bona laba akula ngitsho loyedwa owayeneliswa ukuthi akhitshwe.
Ah, akula ngitsho yedwa. Ngoba kathi saba kwenzayo ukuthi bazama ukuthi bepompe amanzi bacele emithina kubo ezimplus ngathi benedite amacompressor amakhulu ukuthi bepompe amanzi ephume first yikuthi bekhayisa kulokhuza namanzi akho nalokhu engezelela njengomizulu lapho ngalokhu elisina so kukhanya
sezwa abanye befanisela ukubana uhulumende waphuza ukuthi aphathise ukuthi nga waphangisa wayenelisa ukuthi akhiphe abantu kuliqiniso yini lo?
Ya, ngithi kuliqiniso kumba siliqiniso ngoba ngakhangela imigodi yethu leyi iyabe imigodi enye eyathiwa kudala kube sokubuya amakorokozi abe ngena phakathi lawo khonapho kodwa sikhathi sinengeke kula bakhulu khonapho abakhulu abavela kuhulumende ababe bekhona yikubona indaba zakho naziphuma inhambi iphuma incane kodwa sinasiza ukuthi inhambi injani iningi so babezama ukuthi ezinye zingaphangisi ukwazakala yikho okunye okwathina engekubanje ukuthi kuphuze kuncedo wabantu.
Sikhuluma nje zikhona yini izihlobo zalabo abacatshangela ukuthi baphakathi ezikhona phandle komgodi?
Ya, zikhona.
Umnumzana Ndodana Sithole ngomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 eseBethalfields duzane leKaloma. Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo esikhwezwe ngumsolwa umnumzana Charles Thomas esokuthi akhululwe njalo athonisiswe evela ekhaya kucala aletheswayo elokubulala ipolisa.
Igqweta lenkampani emathonsi Ncube Law Chamber elimele uThomas oleminyaka engamashumi amahlanu lane 54 yokuzalwa oyisakamuzi semzini weNjube kobulawayo lo Bernard Sibanda oleminyaka elishumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bhengula kobulawayo njalo. Umnumzana Dumisani Dube uthi sebethole impendulo esuka eNational Prosecuting Authority isebenzelana lomthethandaba waphezulu oweHigh Court of Zimbabwe kobulawayo ukuba uhulumende usengahlulela isicelo sokuthi uThomas yavunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail kusalindwe ukubana icala lakhe lithoniswe.
No, isicelo sika Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi bebe suka endlini icala labo lisathethwe emthethandaba siyangena enkundleni mhlaka 22 before Justice Moyo. Kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sivumile ukuthi asobantu abale ngozi yokuthi bengabaleka icala lingakangena.
Izembatho zezibotshwa sezahanjiswa ukuyahlolwa emthethwandaba ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukatholakali abafakazi uqobo ababona ngawabo amehlo ipolisa libulawa ngababili laba. Iningi labantu ababotshiweyo ngesikhathi sokutshengisela ngokungayingi emsebenzini okwenzakale emavikini amathathu edluleyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. UThomas Losibanda bacalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokukhalala umsebenzi ngokungayi emsebenzini emzini weNjube kobulawayo bahlasele ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Mawone walimala kakubi wathwalelwa esibhedlele se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo.
Okay.
Benikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sephindile njalo wathi uzimisele ukwenza inkulumo ezingaxazulula inkinga ezibhixe ilizwe. kodwa akucaci ukuthi uzimisele na ukuzehlisa avumelane lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa. Yena owafaka imigoqo athi kumele uMnangagwa ayilandele andubana kukhunyiswane umlotha. UChris Kande uyalandisa.
UMnangagwa utshele abamela amanye amazwe eZimbabwe izolo ukuthi eZimbabwe entsha uZulu uyavunyelwa ukutshengisela kodwa akumelanga abe lodlakela. Imbiko kaMnangagwa eyenkulumo igcizelelwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo olobe enkundleni yeTwitter esithi eleZimbabwe livuleke amasango kudaba lwenkulumo. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele uthi inkinga ekhona ukuthi kumele kuqale kucace ukuthi kanti vele injongo yenkulumo zakhona ngeyani.
Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukwenzela ukuthi uMnangagwa esolve i-problem yakhe legitimacy. Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukuthi kube le ngqubekela phambili kweze economy or bafuna i-government of national unity. Because I think whilst everyone evumelana ukuthi kumele kube lama-talks, but akula muntu ongani akwazi injongo yokuthi kube lama-talks kuyini. Kuyini abakugangeleyo, kuyini abakufunayo, ngoba akufanani no-2008 lapho-ke iZANU yayidliwe yayingenama-members akwanileyo phala. Lokwakathi esizani le-2/3 majority parliament, so bayakusa bangenza konke abakufunayo, so kumele kucace ukuthi vele ama-talks la bafuna ukuwa-achieva.
Kumaviki amabili adluleyo uMnangagwa ubize umhlangano wanxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga. UNdebele uthi osekwenzakele kutshengisa ukuthi uMnangagwa nguye ongazimiselanga ukuthi kube lenkulumo.
I don't think ukuthi uMnangagwa vele u-serious nxa ekhuluma ngama-talks, because uzacabanga ukuthi udayele nje into zama-hide and seek lezi ukuba eloku eqhuba isikhathi. Phela yibo abantu ababehlupha kakhulu ngesikhathi kunegotiatwa ama-talks ezaphu lezanu ngabo-1985 up to 87. Ama-talks angangathatha 24 months ukhuluma into ezingacaciyo. So uzananzela ukuthi uMnangagwa is using the same script, because uthi yena kwakuqala singakakhulumi kumele livume ukuthi bengu-president. You know, so by that sefuna ukuthi yena kufuna after ukuthola ilegitimacy leyana angadecide ukuthi ezisukele ezihambele. So amboni ukuthi ulayo sibilintshukuthi ukuthi kubele lama-talks kwenza into ezicacayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi inkinga ayikho kuMnangagwa kodwa kuMnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okusobala engikwaziyo mina okwakhunywa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa, njalo engumongameli wephathi yeZANU-P F, usekubeke sobala kaningi-ningi. Ngibone lathi emaphephandabeni futhi ehlangana namadiplomati wavele kwamanye amazwe ekhuluma into efana naye ukubana yena izame zakhe zivulekile, umnyango wakhe uvulekile. So kuyatshengisa ukubana umongameli wethu uzimisele ukubana ngabe abantu bayahlala phansi bakhulumisane. Pho-ke udubo nangu-ke lungapha laba amanye amajaha laba abasakhulayo abangakaboni ukubana kwesi sikhathi abakwenzayo yikudlala ngempilo zabantu, yikudlala nokuhlupheka kwabantu. Babuye kuhlale phansi kukhulume, yinto eqakathekileyo. Yabona ngihlela ngikhuluma ukubana obonakeleyo ngomlomo kuphinde uluze ngawo umlomo. Manje ungakela ulungisa ngomlomo, okusalayo uyagcina usuwulungisa ngogodo. Manje ungawulungisa ngogodo, omunye usala efelimile, omunye njalo akwazile nokubana adlule kulo umhlaba, okuyinto engadingekiyo.
Abezokholo labo baphakathi kwemizamo yokuthi kukhulunyiswane phakathi kwebezombusazwe kodwa layo imizamo yakhona ikhanya ingaphumeleli. Ingcwethi kwezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMnangagwa nguye obonakala engacaci ukuthi inkulumo uyazifuna yini okwempela kumbe hatshi.
Umi endaweni engayisiyo. Ekuqaliseni wayengathi ungumuntu ongathi ungesikhiwa ole-advantage, kodwa kwakathesi inkinga eziqondane leZimbabwe, umunotho, indlela abamba ngayo abantu, ilungelo labantu, kusho kukhulunywa leyathi lase-America nase-Britain ukuthi hatshi into azilungisiswe. Ngibona ngathi mina kungaba le nkulumo, kodwa asoze zibe zinkulumo eziyabe ziqondiswa ngumnanga gwezi inkulumo eziyabe ziqondiswa nje ngomuntu ovela ngaphandle kwamabandla abusayo.
Lo ngumbuzo osasenzima kakhulu ukuphendula. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama nguChris Gande.
Ku Livestock lamhlanje sikhangela imizamo yokuletha inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Kambe izaphumelela na imizamo? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wele Nigeria umnumzana Muhammadu Buhari ulokhu elwisa ukuba aqhubeke esembusweni lanxa elokuphikiswa okukhulu ngowebandla eliphikisayo. Umnumzana Atiku Abubakar bobabili batholakala bekhankasa kanzima kukhetho oluza kwenziwa ngempelaviki. Kulamasotsha angamashumi amane lanye abulawe ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ezithwele kudwendwe lwezimota zebutho ebezithwele izikhali kwele India esigabeni seKashmir. Lesi sehlakalo sikhwezele ukufuthelana phakathi kwele India lele Pakistan, lona eletheswa umlando wokugcina amalwa ecatsha ngele India. Umlobi uOlivia Mahwaya Spanda usethule ugwalo olukhumbuza abeZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baza kuba yisizalwane zalelo lizwe baze baye kufa kungakhathalekile ukuthi sebethethe ubuzwe balawo mazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
UOlivia Mahwaya Spanda uthwetshulwe yingwe eGwangwabedzi eFilabusi ngo-1979. Wafunda iprimary school yakhe eSt Matthews, waya kwenza isecondary eChazi. Asenelisanga ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda uform 4. Loba kunjalo usebhale ingwalo ezimbili oluthi ukuzala lalolu olwamanje oluthi ubuzwe abuthengwa. UMahwaya uthi ukubhala ngolimi lwakho ngesiko lakho langobuntu bakho akudingi izikhwica mfundo.
Ngathi nje ukubhala kusegazini lami, ngiyakuthanda ukubhala. Ngaqala ngisafunda esikolo. Ngicabanga ukuthi ukubhala ukuzikholwa wena ukuzethemba ukuthi lento ngingayenza. Asonto engathi khonkhona engavela ngokuthi uhambe mebuze ube labo master's degrees.
Phansi kwesihloko salolu gwalo esithi ubuzwe abuthengwa, uthi usungaya eNgilandi utshintshe ube njengabo, ungene eMelika lawe ube ngwakhona, kumbe ubhace eGoli lawe kuthiwe uyinjivana, kodwa akutshintshi ukuthi udabuka eJotsholo omnyama ubambile.
Kwalo lwami lumayelana ngathi lo muntu owasuka eZimbabwe esiza eSouth Africa ukuthi azodinga amadlelo aluhlaza. So lukhuluma ngempilo ahlangana layo eqala ukungena kwaze kwafika esikhathini sokuthi abuyele emuva esehlulekile ukuphila ngobunzima ahlangana la.
Kanti ke uthi ugwalo lwakhe luyakuveza ukuthi ulimi lwesiNdebele akalufundanga esikolo kodwa ulumunye ebeleni likanina.
Ngisebenzise ulimi lwesiNdebele esikhwabithekayo esimnandi olunonileyo nje ukuthi umuntu uma elufunda angeke alubeke phansi. Indlela ebengilucecisa ngakhona ulimi lwami.
Uthi ke sinye isizathu esenza afise ukuthi lolu gwalo lufinyelele ezikolweni kuma-library lasemuntwini wonke eZimbabwe.
Bengikhangelele ukuthi babone isimo nxa sisithi sise ezizweni sicatshile. Babesazi isimo esihlangana lazo, lezinto ezindle lezimbi esihlangana lazo ngoba ngicabanga ukuthi ngibe yilizwi labaningi.
Kati-ke akavumelani lalabo abacabanga ukuthi indawo yezingwalo isithethwe zinhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet.
kusadingeka ukuthi bazifunde izingwalo bazilondoloze. I-technology iya ilokhu isiyaphambili. Kodwa izingwalo mazibhaliwe ziyabe ziloku zibekwe zikhona ngoba namanje ezabhalwa ngabo bani labo bani lokhu sizithola zikhona.
Uthike iphupho lakhe likhulu yikuloba izingwalo eziningi ezinye aziguqule izigcine zitholakala kubo mabona kude. Abafuna ukuthintana naye ngalezi ngwalo zakhe uthi baxhumane laye ku Facebook egameni lakhe lithi Olivia Makhwaya Sibanda. Meletulu 7 Johannesburg le South Africa ni u Benedict Nhlapo.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe lezisangene super sound zivephethe idlalati labo elitsha. Leli lidlala telika mabuza elesivili njalo lilesihloko esithi awuvele sobala. Umhlabeleli wethu le idlalate lakhe lakuqala ngo-2017 kwathi kunyanga ezimbalwa ezedluleyo walandela ngaleli elilengoma eziyisithupha. Le ngethi emthadweni. Yona ingubani kahle kahle linsizwa
ekhaya mnambe yakobhango mbeya eplumtree kobhango esigabeni semakwako yilapha engizalwa khona umfule nginathawo nathi usimuko yilapha okuzalwa khona uGRK Mabuza and ihlale super sound yilapha engizalwa khona kobhango esigabeni semakwako eplumtree.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi liyathanda odokotela kanye lethi bachayeli. Bangalithola ngapi dlalade lakho abalifunayo?
Balithola eJohannesburg, eSouth Africa, ekhaya likabi khona. Amanamba ngawakhela la amanamba yibaba abangathinta laba bantu belithole kiwo 071-088-4024 and then 076-222-3111. Bangafonela la amanamba walithola idlalada likaGRK Mabuza and Shine Super Sound emadlalada amathela la kulizwe nombolo. Ngiyabonga.
Ubajiyela wapha amazwi abalandeli Mabuza?
Abalandeli engawatshela khona ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi bethenge ama-original CD konje sikwazi siqhubekele phambili sikwenzele imisebenzi emihle. Angikhethe mculo ukuthi uphi umculo kodwa bethenge kube yi-original CD yonze ukuthi abaculi bekwazi kunjani bebeqhubeke kusasebenzele izinto ezinhle. Ngiyacela kakhulu balandeli bethu, ngithanda kakhulu, ngiyathanda kakhulu, ngithanda thandile. Ngicela impela lithenge ama-original CD wenzele ukuthi siqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle esilenzele wona. Ngizibongela mina GRK Mabuza ufakazi ukuthi uma kuza kuzindlela ekhaya nemalandeli ngalandela ndela sifone yimi lo longithesa.
Uphuma ke enkundleni uGRK Mabuza ngale ethi mama wami
nawuzalwa ngendawo yomama wami. lapho khona lala ngokuthula lala ngoxolo lokunkulunkulu wathathela nesakuthanda siyakhumbula
Mavuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds bedlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwalamhlanje bebeku Woza Friday. Yachayo ikatari lapho yezwa nganu yacha siziphetheke ngokukhangela besihamba phambili. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eKaloma ibe ingozi ephatha ilizwe lonke i-national disaster. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.